kungani iZimbabwe isiba yiyo yodwa ehluleka ukuthi abantu bavote nxa bengekho ekhaya. Khonapha nje sikhuluma nje amapolisa labanye abasebenza kuma embassies angekho elizweni nxa kuvota bayavota laba ngabantu. Kanti kwehlulani ukuthi khona wonke nje umuntu ongekho eZimbabwe anikwe lelo lungelo elokuthi avote. Enye njalo into ekhona ebuhlungu ukuthi nxa ungakhayela amanye amazwe eHarare laphana kwi-embassy ye-South Africa, kwi-embassy ye-Mozambique nxa kulokhetho emazweni abo siyababona belayinile laphana bevota. Kuthi ukuthi khona asiyo nto esingathi khona ayenzakali, ayenelisi ukuthi yenzakali. Yikho lapho kumele sibuze khona ukuthi khona how lawa amabandla anjengabo SADC labo AU angaphi nxa sisendabeni enje, ngoba yibo anje sibakhangelela ukuthi khona bancedise njengoba belezisekelo zokuvota abalazo abazinikezayo abazikhiphayo. Kanti-ke baba ngaphi nxa sesibuya endabeni yeZimbabwe?
Manje pho lithi kuthiweni ngodaba lonalolo olokuvota abantu bengekho elizweni, njengoba kukhanya wona amabandla aphikisayo engafakanga umfutho?
Hayi, ayisikuthi akula lutho elwenziwayo. Hayi, kuningi okwenziwayo baba, kuningi kakhulu okwenziwayo. Into nje kumele sibeyazi ukuthi khona lapha silisana lo muntu lebandla elivele lona hayi liyazi ukuthi khona ivote yiyo kuphela into engalikhipha elokhuzeni ekubeni ekubuseni. So bayenza yonke indlela abayaziyo abayizamayo abasebeyisebenzisile ukuthi khona kungavotwa ngabantu abaningi eZimbabwe. So ke senzani ke thina ezinye izinto nje hayi okunye akukhulunywa phela ukuthi ukukhulume wazise ukuthi khona hawu mina ngiza kuchaya ngalesi sibhakera kumbe mina ngenza lokho. Into nje ekhona emgceke eyaziwa ngumuntu wonke ekuthi khona siyenzani ukuthi sincedise ekuthi kube lo vote, into yokuncedisa lokusapota ukuthi abantu beregister khonokho nje hayi kuyenziwa kakhulu. Ungakhangela amalokhuzini ama-WhatsApp group, ungakhangela ama-group awelokhuzini awezombusazwe, ungakhangela kulamanye ama-group angelani lezombusazwe ama-civic groups, bonke laba babhizi benza ukuthi khona kurejistwe abantu abaningi. Nxa ngingahambanga mina ngihluleke ukuthi khona ngiye khona ekhaya ngiyovota, kumbe ngiswele ngiswelele ndlela ukuthi ngivote njengoba ngokwalisiwe ukuthi ngivote nga, kodwa mina ngingedwa ngizabakwazi ukuthi khona ngincedise abantu abangaki, abahlanu, abane, abangu-100 ekhaya ukuthi bavote. Lokho yinto enkulu eyenziwayo kahle.